Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 Mfumfu 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa
lela indlela iIsrael eshaya ngayo lapha kungenza iArab world yonke ukuqalisa ukulwiwa bese kulumatha njalo kulumatha ilanga elikhulu elingasizi umhlaba wonke.
Ukulisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Bekuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho amanye amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change edatshukele izigqoko ethukana lamapolisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edalela lengu umnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelelo walelo bandla ele CCC, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edayile eParliamente umlawulo walelidale umnomzana Jacob Mudenda esanda kubika ukuba kulamalunga alichumilane 14 abebandla le-CCC asebexotshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lakuqala ledayile eParliamente eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga le-CCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe eParliamente.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko sesenze wonke ufunakalayo emthethweni ukwazisa umongameli welizwe leZimbabwe Electoral Commission ukuba sekulesikhenxe eParliamente kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale leParliamente lawa.
Umudenda uqale ngokuvumela ukuba amalunga awe-CCC alishumi lambili afungiswe ukuqala umsebenzi njengoba engenzanga lokhu ngesikhathi iParliamente evula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolungabe CCC abagoqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Chibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi konke ukuhambelana ledale leli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo le-Riot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma.
Ukuphuma
Ugcine kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye abalimele bakugcela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Mathunga ukuthi ummeli wabasha eHarare umnumzana Takutsu angatsiwore udajukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ephalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sinokuthi sizwisise ukuthi uSpeaker kungani esitsho njalo. USpeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uSpeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisithi ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-Parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi Speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsidi. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile-ke ngathi Speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besidongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni. Kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela ndaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
USpeaker uthethe incwadi evela from a street vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to Zanu PF lo Speaker weParliament ukubhala eParliament uyetshetha ukhiphe uziyambi lo mnanga kwa junior labo bonke abamembers eZanu PF ngenxa yokuthi seBanana Republic ngumbuso ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqwetha elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yezayo Jaizekiel Good University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuvuka esithi engumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga. It's not ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ephalamende uChabang uxolisa amalunga awe-Senate ayisishiyagalolunye abagoqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-Zanu PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ebandla leli ubesedalela ephalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-Zanu PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabang uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wephalamende umnumzana Mudenda uthi uzancitsha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha okwakumele beqhube umsebenzi wephalamende. Ayisikho kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ephalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondiso zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabangu abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise labo abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yomanyano wamazwe umnumzana Volker Turk yena usole ukulwisana lokhu njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso yephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eye-Intuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu Sibizi, ibuhlungu. Khona kukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impini ngaleli ndlela, ikakhulu nxabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka. Kutho ukuthi nxa isiqhamukile njinje hayi bonakala isesebuhlungu sibili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayizwisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kwe-Israel lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine le-Israel obuvele nje bungani babunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ma-Israel ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana kuthi wena abemathebeleleni north babodwa, abemathebeleleni south babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu kathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjalo.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda limpi kusikhatshana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhatshana chana ngoba nxa bona bengakasibeki bona abe-Israyeli ukuthi liza lokuchaya laba abe-Hamas, angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yiwo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile, sesibachayile, sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab, kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga, akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni. So maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha, kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa, kubese kulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Rafael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseDallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungula eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende owemathebeleland North yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso weMatabeleland Agricultural Show osanda kugqitshwa.
Yes, yes, yaqalisa i-district agricultural show, then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show. Kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district. Wonke ama-district awe Mat North asisi i-provincial agricultural show yona le esewange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show, but lo nyaka sibone improvement. Sibone kubuya amanye ama companies amacha like Dingson alama companies amacha wa China asasebenzele wange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula iagricultural show yethu yeMathebeleni
abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efake ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mathi north lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka ngayo kule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lweMathebeleni Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovemba izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi lana sikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi sicase ukubamba amanzi lo nyaka so sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale ubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuto kunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omele isigaba seMathebeleni North obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga owe Studio 7. Abacubungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine encedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okukulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube owe Studio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa-ke nxa kuyukuthi into le impilo ingaqhubeka ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lo muntu kokube lelizwe lelizwe Afrika khonaphana elingawalungisa amafutha lamthe lungele izimota lokunye okunjalo njalo. Angithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza phela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bavika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelani lokuthi abafutha wona ngawo vele akhwelile babe bethole intshukuntshu la ukuthi bengakhweza njani amaprize kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusifinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Ongaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
I-problem ekhona dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel, ngapha kunamathele ngomsila kuthinte Palestine. So ukuthi umntu abantu bakhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayihlahla banye. Bayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi vinqa ukhangele le UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqondane nabantu abakhona likatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation u-PLO ivele lobuyayilobudlelwano lamaqembu ayelwisa amakhiwa kusho ukuthi benga-sympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi kungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mina athi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka bengakukhuluma nje kodwa wasibasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela kolonko ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho.
Akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho nxa sekhuluma ngalutho akusoze kube lenkinga. Inkinga yakhe bengakhuluma ngoba vele yona i-African Union ifle yathi yavele yathi yona hhayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lokubadlululo behluphana labantu abasegaza le West Bank. Vele kulokubadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PLO.
Singathi lapha vele eZimbabwe akula vele lingakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona ma-diplomacy akhona fafane bavele lobo ukuthula kungabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula okukhulu njengowesitho ukukhumisana umlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe khona?
Angiye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha abuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihle ingene kuRed Sea hayi ihle ingene ngapha kuHorn of Africa. Angiboni kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-America sebengene le mpini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe-Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithobamunwemunye $9 billion ukuze kwakhiwe izitishi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam besebenzisa imali zabo leze diaspora, and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi ele-climate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews as khona khathesi ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into ye climate change as affect ayotina more khathesi, especially with regular droughts lama cyclones. So sithi kona as the developing countries we will need to be given special attention, siphiwe imali yokudevelopa ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempila kahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efincube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingacina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi, okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho kulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagesi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yikuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezititshi zewange, kodwa lalamuhla udubo silokhe luqhubekela phambili, osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Bu live talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi size imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende lapho amanye amalunga awebandla liphikisayo ele Triple C abizelwe amapolisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lilakho ukusithola ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo half past 6 AM kumagagasi athi 909 AM 6175 7255 shortwave. Ngeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa. Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo half past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.